Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni Host Studio 7 ngolwesihlanu umhla ka 25 zikumfufu 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izitshengiso zenotho inkokheli yebandla lezano PF.
So izitezo zomnotho lezi zikhona izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esiloku ukuthengisa amabhenki weZimbabwe angenelisa ukusebenza lamabhenki amazwe lawo lamabhizinisi engavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukutshengisela lokhu besithi kuchitha nje isikhathi kuphela.
Uzi umuntu yabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe ukhange lo NASA ezabo command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe but still thina sabe lokhu esiblame ama sanctions.
Kubanjwa indizamchina ye eZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abakhuquluzi akumangalisi inxa izehlaka lesinjengalezi o izinto ezinjengalezi zisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Namuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezano PF. Lesi isinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lo-African Union. Kodwa kulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa, leTanzania, eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba le micimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele parliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla lezano PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola idolobheni lePlumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje njalo yena lamanye amalunga ebandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni ngakho ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulima isla lelibulima West sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuza kwenzakala etown ePlumtree, kube nokufola njalo okuza kwenzakala endaweni zathuze leTehanga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi weParliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje sonkeni nje singabameli zendawo ezijiyeneyo kudala lephalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edina Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu kulento kuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 nango-2003. ukuthi izidera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanitshwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esileke ukuthengisa, amabhenka weZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kusethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe. Wathi, "Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy." Wathi owayekudalela e-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi, "We should remove ZANU-PF by making the economy scream." Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engwebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe, andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
UNkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kade singakhangela izakhi yona le iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhange lo NASA ezabo command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwe akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC uMnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esinceda. Izijeziso zenotho yikutshela laba ababusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
UMnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthe lebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe. Ngoba ukuthi abantu bazi baphile yikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, bajezisele ukuthi indaba kona basukume bama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethese leZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
UNkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube, lokhu sikudaba lunye. unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obethi Mpofu uthi uselahlekelwe imali enenge kakhulu ngenxa yezijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe izijezo lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla lezanu PF kumbe ngumuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izijezo lezi zafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezi mali eziningi okumalisayo ezabhalwe mina ipolosi ngirana marukuza nama-companies a-tourism, ama-lodges njalo lama-boats athwala abantu ama-tourists, lama-moto ezithwala abantu ababona inyamazana. Abantu laba babhadala ngama-credit cards avela emazweni. Kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangaboni ibizo lekhampani lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula ama-million amaningi ezivalelwe ngaphandle and ukuthi kugcina sekuswa kuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe ngokuthi sasiqhathe abantu abaningi kodwa sese abantu bebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani. Bange babone upenta ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamizimpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali le impofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzweni i-State Department. Mali ngathi lokuzweni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala eninto ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyabibhadelele njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika isevisithi. Nxa sikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakithi ibhadale ibhadalela isevisi eyenziwa ngaphandle kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona. Then bamayibona ukuthi imali le iyakhe umuntu lo abamzondayo bayivala.
Singathi wena Mpofu ngwakho
nobufakazi bakhona izimali zonke zethu ezivandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela ukuthi hayi imali ibuyile sibili kodwa kuthe singayirelease.
Singathi sibili le mali eningi kakhulu ukuthi ungabe le figa sibili yokuthi hayi imali yami
imali eningi almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokuthela?
Ah no, uzayithola njani ama-sanctions ekhona? And akasini ngedwa kulabantu abaningi ama-businessmen, ama-companies, ama-banks lawo uthiwa under sanctions ayiye bathathe izimali. Yikho amanye ama-banks avala ngikhona ukuthi khona izibanzi zakhona zifina sezivalelwe. Ukuthi khona ukuthi babulale vele i-business ethuthukisa ilizwe leZimbabwe like in our case njalo ediliza abantu abasebenzela urhulumente njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lo mbuso welizwe lelo.
So singathi-ke le bhanga yakho lena wawulayo ingabe yadilizwa khonokho vele
kulezi mali ngezimanganiso ezabanjwa khonale.
Lo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatabeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo yinkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikweleto esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebisiselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
aluba abakhokheli bezano bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abahuquluzi akumangalisi inxa izehlaka lesinjengalezi izinto ezinjengalezi zisenzakala kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa sokuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho njengobana nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso wabawuhluthu na ngodlame konke sebeyehlulekile ukuthi bakwenze sebeyehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngitsho lezomnotho sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions yiyo indlela engingathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo kusitshengisa okuningi ngezani kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Uthini ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnangagwa labo bonke abaphanga asebenza labo alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxali zakwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigxile impande zakhe umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili ukuthi ngokuqotho bazama ukuncedisa ele Zimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe abalandaba lakho lokho eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kwele Zimbabwe izijeziso ezibunjwe yizanu PF labo bonke abakhokheli zanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe langendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalichiya lithe bhazalala lilele phansi ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo ele South Africa bayakwazi lokhu iinkokheli ze-South Africa ziyakwazi ukuthi izijeziso ezinkulu ezukuzulu wonke waseZimbabwe umntwana wonke waseZimbabwe izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe eye-NRZ. Lokhu kuza ngemva kokuba idale lekhabhinethi lesule isivumelwano sethenda esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba le-The Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilithumi i-$10 million imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke le-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba le-Newsday lithi odokotela asebekhalale umsebenzi okwenyanga phose ezintathu bathi kabayithoniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwani ndaba wezisebenzi vele abalayo. Njenge sengidedela emuva balaleli ngilithiye ezandleni zenu ye lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i-2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Sanibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eSouth Africa eJohannesburg. Mina into yokuqala engikhala ngayo ile matshi okuthiwa bakhala ngayo xa kwizanu PF efuna ukwenza imatshi bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona, kodwa ma kungabanye amaphathi lakhe MDC ibifisa ukwayeza ama-demonstrations kodwa bayala. Kodwa noma bengaze bezama ukwenzana lokho ngeke kuze kubayenze bebe popular. Ndinto yokuqala, wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawanga ngama-sanctions, ibulewe yi-corruption yeZANU-PF labantu bayo. Kuze kufike lana izwe likhona, yibo abatshontshileyo i-diamond yakomaranga ayitshontshwa ngama-sanctions, atshontshwa yibo. Kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yazithola ikulapho esikhona njengamanje. Ngibuye kule ndaba kaThokozani Khokwe. UThokozani Khokwe kube uthunyiwe ukuthi ezodilize MDC kube uthunyiwe kwenzani. One, akanabantu abamthandayo, akanayo isupport. Ungenile kwi-election wahluleka, abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC. Sibuye kwenziwa i-Congress, bathi bamkhethile uChamisa, angazi ukuthi usafunani, kasichiye kasimele khatshana le. Ngoba uzobe lokhu ethi abantu bangahameza vele, ngoba vele abantu bezimbakwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe. Uzabe sithi abantu bayamhlukumeza ethi uChamisa umthumela abantu, akula muntu othunywayo vele into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu.
Linjani balaleli labasakazi ngestudio 7? Hayi, siyaphila ye. Hayi, imbono bakithi besikhalaza kakhulu kuzanu PF shuwa, ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibo abaphetheyo. Ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze le randi kubakithi abantu bephile, esikho khona ngoba bakuboni, abakuboni yini, alikuboni yini bantu bakithi? Ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola, ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa, bethenga ngawo private. Ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa, kungcono kakhulu. Ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha, angathi bayatshontsha akurayithi. Zamani shiwa, kanti kwehlulani. Into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze, lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise? Lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo? Vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke. Olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenze, sizazicina ifike ebhenki. Number 2, zamani ukuthi likhulumela laleli jaha uthiwa nguJamisa, shiwa shiwa likhangela ukuthi ilizwe liyawa ifa daily daily lithuli kuphela, lithi kuyalunga kuyalunga. Akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana, kwalungiswa abantu bebonke. Ngoba layo labantu abaningi khona kwa-aroda adonsela muva ngakho, liyakubona ukuthi kuyalehlula. Likhala ngama-sanction, amarandi akhitshwe ama-sanction, amadola akhitshwe ama-sanction, akhitshwe ngamantu uhulumende yeZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini. Sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuzange natibhiya kodwa bona beyinada, yikho khona ukuyana phela. Ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa. Hhayi, ngiyabonga uMageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 kustudio 7. igama lami ngikhosteli. Hayi, mina ngibona nje lokho kwezano okokuthi bebiza isadaka ukuthi izoprotesta kanye nabo. Ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba yabona lama leaders wesadaki la, yiwo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa bakhipha wonke umnotho wabanikeza imali. Kunina zami ukuthi abantu abayikhuluma labase-America bayikhuluma nabakuphi, badlalisa imali. Khona manje yabona nango uThokozani Khuphe naye uyalwa. Ulwa nawochamisa nabo Love More Maduku balwa nochamisa isitedi sokuthi ngabe balwa nezano eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogedla asisela lutho kodwa bathatha imali bethenga amaleda especially South Africa iyasibulala ifuna ukuthi thina amaZimbabwean sibe izigqila zabo yonke into enhle siyibonele kubo njengoba manje nje badlala ngathi ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi baye babona ukuthi kati South Africa le yiyo ekhokhela iSADC eyiyo etshela amalida wonke lasesadak ukuthi abayenze yini belomona kangako ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele. IZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. UThamisa ukhethwe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngabajoyina izanu ngoba siyabona ukuthi alwa naboThamisa MDC kaThamisa. Abajoyini izanu one time, ngicabanga ukuthi uThamisa angababitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe, kodwa uThamisa angababitha uThokozani Khuphe, Love More Maduku abajoyini izanu. Ngizama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti bemaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Direct from Washington, the voice
of America.
Okwamanje-ke ke sikhangele ezenzakala lapha kwele Melika. Umgcinisihlalo wekomidi yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House awebandla lamademocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki uthi okufuna kwenziwa ngamademocrats kuyizeleze ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amademocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamxotsha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo, Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Usasekuseni, hayi uhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi liyamatsha, abangayiyo asazi lakho khona ngapho, kodwa ke libe lempelaviki enhle.